Abamabhizimusi amancane labaphila ngokuthengisa izitaladeni abathenjiswa imali yokubaphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane logubhano lwe-coronavirus belokhu bengakatholi lolu ncedo osekuzathiya amanye amabhizimusi la esemi ngamadolo kumbe khona ukutshabalala. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazisa kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula ukuthi uhulumende usesungule isikhwama semali edlula amadola ayizigidi ezingamachumi alichumi lasithupha esokuphathisa amabhizimusi amancane ngemali. Kodwa isiphathamandla lasenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association uMnumzana Michael Mdladlandiweni uthi akula ngitsho lelunga elilodwa elenhlanganiso yabo eselithole lolu ncedo.
Hayi, ngomnakano wethu njengenhlanganiso ikutshengisa ukuthi uhulumende indi abantu kabaqakathekisi ngakhuluma iloba yini into leyo ingafezwa. Sizwile ukuthi abayitholi abanye kwakuthiwa 200,000 kodwa abantu balinda sekungathi kukhona abanye abayiphiwe asikwazi, but thina abantu esebenza labo ngitshile ukuthi ngiyafuka kanje kagulo yedwa owayitholayo leyo mali. Ngokunjalo ukuthi kwehlulani asikwazi nani ukuthi uhulumende nga uyathembisa abantu enze izinto ngoba uthembisa abantu ninga abantu ayithembele ingekho kuyabulala abantu besithi bazaqalisa ukuthi bathole imali bazithengise. Umuntu ngena ahlazibonele bazithi ayivela kulalo into ezayenzakalala kulalutho mina ngizibonele ngizisebenzele.
Amanye amazwe afanale le-South Africa aphathise amabhizimusi amancane kunye lezizalwane zalelo lizwe ngoncedo lwemali ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ingcwethi yecubungula ezenotho uMnumzana Masimba Kutshera uthi ziningi inhlangothi zomphakathi ezazithenjiswe uncedo lwemali.
Ubona njengento embi sibili ukuthi uhulumende uyathembisa izimali uthembise abantu abaningi, amabhizinesi amancane, ontanga, labanye bathenjiswe izimali ezithize kodwa azikaphumi lakhathesi. Siyakhumbula ukuthi even labagogekileyo bebethenjiswe izimali i-lockdown iqalisa kodwa uhulumende uyabe ekhuluma nje kungela output ephumayo.
Undiweni uthi kule mbiko ethi bengaba bekhona abayitholayo limali lanxa limbiko ingacaci ukuthi ngobani.
Ngokwazi kwethu omfoka Gande okwenzakalayo ukuthi abantu bayathatha ama SIM card awenet one kuthiwa yikho kuzangena khona leyo mali, but kuze kube lanamhlanje akuyekho lo yedwa oseyinukile leyo mali. Asikezwa amalunga ethu ethi ayitholile. Abantu batshana befolile emthathandlela bethatha ama SIM card lawo kuthiwa imali ingena khona, kodwa ngiyakhuluma and ngiyafuka ngithi mina akula ngisho lo yedwa owakithi esimaziyo kumalunga ethu oke wayithola leyo mali. Kulusizi kakhulu kungani kudlale ingqondo zabantu, abantu abadala besiyatshona befuqana bekade ngisho besedolobheni besiyafola amalayini. Leyo mali kuze kube lanamhlanje ayikabi khona. Satshelwa kuqalisa ukuvala ilizwe ngo-March 2020 kuthiwa izaba khona epheni kwa-April. Seze waphela u-April, sangena ku-May, saya ku-June, July waphela. Namhlanje sesibanga ekupheleni kuka-August akula muntu etholileyo leyo mali. Kuyindaba ezibuhlungu kakhulu ekutheni abantu bavele besebenza nzima batshane bethenjiswa into engekhoyo.
Kambe kungaba kubangelwa yini ukuthi uhulumende engafezi izithembiso zakhe ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe? Sibuze ukujera lumbuzo.
Ngingathi into eziningi zibanjwa ngama-bureaucratic requirements ababefuna ukuthi umuntu aze anikwe isimali leso. So nxa ungakhangela uzabona ukuthi isithembiso ziyabe zikhona kodwa balama requirements abalawo ukuthi abantu kumele babe lawo, kumele ube engxenye le company certificate, ube lokunye okutshengisa ukuthi uyikhampani sibili. So ama-companies amaningi siyakwazi ukuthi babhekana ludubo ngenxa ye-registration, ngenxa yezinto eziningi. So yikho okwenza ukuthi uhulumende ehluleke ukuzobanika imali ngoba uyabe engelakho i-proof ukuthi ama-companies lawo ayasebenza, njalo engxenye uyabe ecela into ezidinga kakhulu othe ama SMEs bayebengelazo.
Imizamo yokukhuluma lomphathi intambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni iyehlule. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngiseWashington DC.